Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesine mhla ka 28 kuLwezi 2024 ngutabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje, kwethulwa uluhlu lokusetshenziswa kwemali kahulumende ibudget yomnyaka ozayo efika phose amabhiliyon ayisishiyangalombili amadola emelika 7.7 billion.
Leli bahlezi bitshontsha okokuqala babesetshontshe esibayeni kanti sibe sibitshayela egameni. Iwofontini vele izihole vele imizi from village A, B, C, D kuyatshontshatshontshe. Amapholisi angazi ungaripota akula follow up.
Abafuya inkomo bakhala ngamasela atshontsha izifuyo nsuku zonke. Sizaxoxa ngokubotshwa kwabaphikisayo eZimbabwe abavalelwa okwesikhathi eside eRemand Prison. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathintambo kahulumende obona ukusetshenziswa kwemali yelizwe umnumzana Mthuli Ncube uthi umnotho weZimbabwe ukhangelele ukuzathuthuka ngokuyisithupha ekhulwini i-6% ngomnyaka ozayo, loba lokhu kunciphe kakhulu kulalokhu obekukhangelelwe nguhulumende. Uncube ukhulume lokhu namuhla edala lephalamende ngesikhathi esethula uluhlu lwendleko kahulumende eyomnyaka ozayo. Umlondolozi Ndlovu usethulela ludaba ngokugcweleyo.
Ukukhangelelwe ukuba kuzafunakala imali efika phose amabhiliyoni amathathu eZimbabwe gold kumbe i-268 billion zig yokuqhuba inhlelo zonke zikahulumende ngo-2025. Imali le ifika phose amabhiliyoni ayisishiyagalolunye amadola emelika 7.7 US dollars. Ingatha zikahulumende bezicele imali efika 700 billion zig, kodwa uhulumende wathi kasenelisi ukuba le mali engako. Uncube uthe kukhangelele ukuba kuzakuna izulu ngemfanelo ngomnyaka ozayo okuza kwenza ukuthi umnotho uthuthuke okwedlula lonyaka othuthuke okuyisilinganiso sokubili ekhulwini 2% ngenxa yesikhudumezi somkhathi ese-El Nino esidale isomiso esesabekayo lonyaka.
The attainment of the projected 6% economic growth in 2025 will result in Zimbabwe being one of the fastest growing economies in the region next year.
Uthe kukhangelelwe njalo ukuba ukwenjiwa kwamatshe aligugu kuzathuthuka ngokuyisilinganiso sokufika phose okuyisithupha ekhulwini 5.6. ukuphehla komlilo kagetsi kuzathuthuka ngokwedlula kancane ichumi ekhulwini 10.6%, ukuthi njalo ezemichini yakulezi nsuku kuzathuthuka ngokufika phose ichumi ekhulwini 9.9%. Uncube ubike ukuba konke lokhu kuzathuthukisa umnotho welizwe. Uphinde wathi eZimbabwe lizazama ngamandla onke ukukhanga abantu labo somabhizimusi ukuba basebenzise imali yohlobo lweZimbabwe gold kumbe izig.
Month on month zig inflation declined by minus 2.4% in May 2024 and average 0% in the second quarter of the year. We have a chart there showing the inflation profile.
Uthe intengo yempahla ezijeneyo akayisakhuphuki nsuku zonke ngenxa yokusetshenziswa kwezig. Imali le enengi yebhajethi yalonyaka izanikwa uhlangothi lwezemfundo i-47 billion zig, ukuthi olwezokulima luzathola i-23 billion zig, olwezomvikela luzanikwa i-18 billion zig, njalo ezinye inhlangothi zizanikwa imali ezijeneyo.
These measures have had a positive impact as both the official and the parallel exchange rates have stabilized. In 2025, zig inflation is expected to remain stable.
Uthe usiyafika umpandula lonyaka isikwelede selizwe kumbe ipublic debt bese sidlula kancane amabhiliyoni amakhulu amahlanu 524 billion zig. Loba kunjalo uthe kukhangelele ukuba eZimbabwe lizathengisa impahla ethe xaxa ngomnyaka ozayo uma kuqathaniswa nalonyaka. Uncube uphinde wathi abadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe bathumezele ekhaya amabhiliyoni pose amabili amadola eMelika kunyanga ezisishiyagalombili kusukela ekuqaleni komnyaka. Uthe ilizwe lizazama ngamandla wonke ukudinga imali yelizwe, ngakho-ke sokuzaba lomthelo othethwe emalini yokubheja ezomdlalo. Uphinde wathi kuza kuba lomthelo zokudla okuthengiswa ezitolo ezipheka okutshiyeneyo. Ingcweti ebona ngezomnotho umnumzana Masimba kuchera kabona ukuba umnotho weZimbabwe uthuthuka njengalokho okukhulunywa nguNcube.
Okufunakalayo yokuthi kube le-stability kwi-economy yeZimbabwe, kumele sibe le-beneficiation yama-products anjengama-minerals ethu.
Kodwa enye ingcitshi kwezomnotho umnumzana Thedi Ncube osebenza ecoalition yelupane State University uthi uvumelana lokothulwe nguNcube.
I-budget statement ekhutshwe nguprofesa Mthuli Ncube itshengisa ukuthi kunengi okwenzakala eZimbabwe, kakhulukazi on the economic growth front. Ikhombisa ukuthi kule economic growth eZimbabwe.
Ibhajethi yomnyaka ozayo izahlolisiswa lidayela ephalamende esikhathini esifitshane esilandelayo. Ngimele iStudio 7 iseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Namhla abantu emazweni achiyeneyo agoqelela eMelika bananza usuku lweThanksgiving Day, okulusuku lapho ababonga ukubusiswa kwabo lemuli zabo. Usuku lolu lunanzwa emazweni agoqelela eChina, Ghana, United Kingdom leAustralia. Ngosuku lolu imuli zijayele ukuhlangana sidlandawonye. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lesizalwane seZimbabwe esesihlala khonapha eMelika, umnumzana Dawuya Khatho.
I-Thanksgiving iqakathekile sibili ngoba labe lilethuba lokuthi imuli zihlangane, zibonga impilo, zibonga imisebenzi. Ubuhle be-Thanksgiving yikuthi alula ma-conditions okuthi abantu behlangane. So luyanceda ukuthi abantu abatshiyene emsebenzini, esikhonzeni, bayakwanisa ukuthi behlangane bekhulume ngempilo lama-opportunities abe ekhona empilweni zabo.
Yiziphi ezinye izinto ezenziwa zimuli ngalolu suku ezilisiko eliqakathekiswayo kakhulu ngalolu suku?
Yisikhathi sokuthi imuli zihlangane, zidle, zibonga ukuthi zilempilo enhle. Yisithuba esokuthi abantu bekhulume ngempilo zabo, imisebenzi abayenzayo, le ndawo lapho abahlala khona, bekhulume ukuthi abantwana banjani, benza njani esikolo. And nxa befuna ukushare ama-advice, kuba yisikhathi esihle sibili esokuthi bekhulume ukuthi bengayincedana njani.
Amanye amazwe afana leZimbabwe angafundani kulolu suku? Lukhona na usuku olufana lalolu emazweni afana leZimbabwe?
Kungaba yinto enhle sibili ukuthi iZimbabwe ibe le-Thanksgiving ngoba kuyaba yisithuba esokuthi abantu beZimbabwe yonke bebe lethuba lokuthi behlangane, bebonge impilo enhle, imisebenzi, ukukhula kwabantwana lemuli zabo. And also kuyanceda ukuphusha for i-community development ngoba nxa abantu behlangana babe bekhuluma ngama-opportunities abe ekhona endaweni zabo.
Umnumzana Dawuya Khatho, isizalwane seZimbabwe esesihlala eMelika, obesecingweni leStudio 7 eseMaryland khonapha eMelika. Omele eleZimbabwe kwele South Africa, umnumzana David Hamadziripi uthi Kulezi zalane zeZimbabwe esifika ekhulu ezibotshwe zisanda kuphuma emgodini wegolide eSilverfontein esabelweni seNorthwest lapho ebezivalelwe khona labanye otsheketha okuthiwa babanjwa ngamandla ezigebengu ukuthi bengaphumi kulowo mgodi. Sekule nyanga ezimbalwa abantu laba bevalelwe emgodini lo ogonjolozelwe ngamapholisa athi akumelanga benikwe ukudla ukwenzela ukuthi bephume khonapho ngenxa yendlala. Banengi okubikwa belokhu bephansi kwalomgodi. Imizi izakhamizi ezihlala emzini eyakhelane ledolobho lakobulawayo zikhala ezimathonsi ngamasela atshontsha abulale izifuyo zazo ayethengisa inyama emabhutsha akobulawayo. Esigabeni seHope Fountain, iningi lithi inkomo zitshontshwa ebusuku ezibayeni kumbe nxa zisemadleleni, njalo iningi lithi alisela nkomo. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisasibanda.
Kulezi nsuku abantu beHope Fountain balale bequthile njengomvundla belinde izifuyo ngoba masela asevuke ubhova. Ukhulu Peter Sibanda omunye okhalayo.
Batshontshile inkomo zami ezingu-4 zabulawa inkomo lezi. Zazithe sibayeni ngazivulele ekuseni. Ngithe ngizivulele ekuseni zisentambama ahlangana namathoyisi ewodwa. Ngahle ngasuka lapho ngaqonda ukudinga, ngadinga sibili okwesikhathi esithile. Ngahamba emaphoyisa ewodwa ewodwa ngaripoti.
Umnumzana Enoch Nkiwane laye uthi amasela athaya abhuqa esibayeni sakhe.
Siyazama ukuthi ngadinga inkomo kodwa inkomo bazitshontshe, sihamba tshontsha 7. Isitshontshwe last month. Angazi-ke ukuthi singasizakala ngandlela bani ngoba indlela eyenzakalayo enkomeni la ayimnandi. La masela ngingazi wabone akula plani ukuthi uyayi-acta uzaba acta kanjani babaleka futhi. Angazi ukuthi-ke indaba enjalo ukuthi singayenze njani. Siyazama abantu bakhona ukuthi sibabambe, akunzima, ababambeki.
Omunye njalo osebuhlungwini ngugogo uSthembiso Nkomo owatshontshelwa umhlambi wonke.
Inkomo zahamba ezingu-10 so azibonakali. Sahle zafa ezinye bahle bathe baziquma bahamba bathatha badlela badlela ngaphi ababedlele ekhona legangeni. So ikondinga ngenkomo zami ngibuhlungu.
Kulabanye abathi inkomo zabo sezivalelwa ezibayeni lapho ezinikwa khona ukudla ngenxa yokwesaba ukuthi zingatshontshwa. Umnumzana Stanford Nkomazana omunye wabo.
Sizivalele siyazifida sivalekela amasela ayisesitshontshelwe kakhulu inkomo. Sitshontshelwa zingaphuma ziyahamba kaziphenduki, ziyabulawa, sibone ngamakhanda udinga inkomo ukhathale. So sasibona kungcono ukuthi ke sithengise ezinye sithole ifide ukuthi sizifide. Uhlupho esilalo kasikwazi ukuthi uhulumende uzasincedisa njani, kodwa-ke sile hope amasela amaningi azabanjwa.
Ngenyanga kaNcwabakazi lonyaka esakhamuza koBulawayo sabamba isela lihamba ngemota lithwele inyama yenkomo eziyisikhombisa. Inyama le yayingekamnumzana Zenzo Luphahla oyiHope Fountain. Yena sotshontshelwa inkomo ezidlula amathumi amane.
Ezi ayisukuthi ngiza kuqala vele bahlezi betshontsha okwakuqala babesatshontshe esibayeni ngathi sibe sibetshayela egangeni. IHope Fountain vele ezihole vele imizi from village A, B, C, D kuyatshontshatshontshela. Amapholisa angazi ungaripota. Akula follow up kababuye ezithi zikathezi mina ngatshontshela ngitshontshelwe abezanga bayabuye kuground bezobona inkomo ngokwa ezinye izaganyulo.
Uyaphambili uluphahle sithi amapholisa asehlulekile ukubamba amasela abatshontshelayo.
More than 100 inkomo ezitshontshwe uPonte but akula abakazi bebambe lutho and kuluthiwa kule anti-stock theft. Kanti i-anti-stock theft ngeyehofisi yini kumbe ngephumela phandle ibuze izikhalazo zabantu. Anti kumele ibe iphume kuground isebenze ebantwini ingasebenzise ehofisini ngoba ezithi zikathesi inkomo ziyabulawa kababuyi kuground bezobona ukuthi kanti inkomo zibulawa ngaphi eHope.
Abanye abahlali bakulindawo sebecabangela ukuba abatshontsha inkomo zabo badlelana namapholisa. Isikhulu samapholisa koBulawayo Inspector Bednico Ncube uthi lanxa abantu belensolo namapholisa abaphanyeke udaba labo kunkokela amapholisa edolobheni leli.
Ma ukhona umuntu ole information loba injani kabuye emapholiseni eprovince azobona abakhulu beprovince loba kungubani loba kuyimi engithintekayo endabeni zenkomo ngoba inkomo ikakhulu kwendaweni emaNdebeleni lapha yilo igugu labantu. Uma ekhona othintekayo loba kungunqube ethinteke endabeni zenkomo limgodi uncube lingayikhona lingahambi ku-officer in charge kancube lapho buyani eprovince liyekhuluma ukuthi silomapholisa kumbe silomuntu esibani ubambene lamapholisa onje 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 indaba le siyilwiseni sonke.
Akwaziwa ukuba zingaki inkomo ezitshontshwe Hope Fountain kusukela ngozibandlela lonyaka. Ngiyimele Studio 7 igama nguyenza Jesus Bani.
Sike sizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kubalwa amavoti okhetho oluqhutshwe izolo kweleNamibia kungakhanyi kahle ozanqoba kukhetho lolu okuncintisa amabandla ambala ogoqela elibusayo eleSwapo. Ele-Israel lithi isivumelwano selizwe leli lebutho leHezbollah sokubeka phansi izikhalo kwensuku ezingamachumi amahlanu kazilandelwa ngemfanelo iHezbollah yona ephika okukhulunywa ngabe-Israel. Umthethandaba kamantshi izolo eHarare wethulele umkhokheli webandla le-TCC uMnumzana Jameson Timba labanye bakhe ezijeziso ezehlukeneyo wabeka eceleni izigwebo lezi okweminyaka emihlanu esithi akumelanga abantu laba benze imihlangano engekho emthethweni kungakedluli iminyaka leyo emihlanu. UTimba labanye laba abatholakala belecala lokunanza usuku lwe-Day of the African Child emzini wakhe kuthiwa benza lokhu eHarare okungekho emthethweni. Ukugwetshwa kwabo kuchothozwa ngabaphikisayo abathi bakhahlanyezwa ngohulumende obabopha abavalele e-remand prison okwesikhathi eside, kodwa imithethwandaba ephezulu ibakhulule isithi kabala macala. Lokhu kwake kwehlela uMnumzana Job Scala owaphose wahlala e-remand prison okweminyaka emibili esethweswa icala lokutshotshozela uDlakela. Ukuze sihlaziye udaba lolu, Gibbs Dube we-Studio 7 uxoxe noMnumzana Fortune Lalazi olandela ezombusazwe ezimele loMnumzana Believe Gawule ilunga lebandla leZANU-PF. UMlalazi usungula lingxoxo.
Ama-opponents uyawasayilensa ngokuwavalela ejele. Ukuze usanitize i-political violence yakho uyabahambisa through ama-processes ase-court. But akula ama-provisions aqinileyo sibili angenza babopha abantu. So ultimately bagcina bekuvalela isikhathi eside ejele and then babe sebekusentensa just to sanitize their political nonsense. Yiyo nje into eyenzakalayo.
Ye baba Gawule, ukubona njani lo mdaba?
Gibbs, eliZimbabwe lilizwe elibuswa ngumthetho umthetho welizwe oyiwo oyethulwa ngamadale amakhothi ayebe yiwo alawula konke lokhu esikhuluma ngakho kathesi. Kodwa-ke into edanisayo ukuthi ngelilanga kuswelakala uhulumende ukuthi hhayi lapha obani laba banikwa isigwebo nje othimba laba bathiwa. Kodwa mina engikutshoyo ukuthi asivumeni ukuthi amakhothi lawa yenze umsebenzi wawo. IZimbabwe ilizwe lemithetho yalo emele ilandele. Oyephule umthetho ikhothi naye engelacala Gibbs. Icala ikhothi kayimfumene engelacala. Ukuthi umuntu lowo ubebanjwa ngabantu abathile kumbe kwelezombangazwe phakathi. But ikhothi kayilazo ezombangazwe. Ikhothi izafika ilahlele khatshana nxa kukuthi yonke into iye umuntu vele kalacala. Ngokunjalo singatshana ngamakhanda abantu bathi lokhu abanye bekhulume lokuyana bethi hayi lapha kule politics ezithize kodwa hayi finally.
Yes, siyakuzwa khonapho Gawule usethulo senzenjalo. Bawumlala zingena khonapho umphendulo uGawule.
Izikhathi eziningi ama-regime abuswa ama-detectorship ayande ukuba labantu abawavikelayo bethi lokhu abakwenzayo kulungile. Kodwa-ke asikhangele nini ama-cases onke lawo. Ngama-cases nje abe evele alethwa ukuthi ahlukumeza abantu. Ukubuthana kwabantu kulicala njani? Ngoba abantu balelungelo constitutional ukubana babuthane bakhankase ngendlela abafuna ngayo. Ungakhangela amacala onke lawa akula ngitsho eliyi-one eselike laba le-test of time ukuze li-test emthethwandaba kakuhle sibili. Kugcina sokufakwe isigwebo esinjengalesi kube sithiwa si-suspended for 5 years. Yikho esihlala sisilwa la ukuthi uhulumende ohlale sesaba abantu bakhe uhlale ebacindezele ebanikeza namacala abangelawo ehluleke lokuba-try. Bangaka abantu bezana abahlanganayo ababuthanayo bengela kuhlukunyezwa. Kodwa-ke kuyehlukunyezwa nje nabantu especially abe-opposition. Into esihlala siyibhekile leyo kulusizi ukubana kulabantu abahlala beyivikela into ezinjengalezi.
Ye baba Gawule, nje ukukhuluma kwamlala siyakhumbula ukuthi uJob Scala la ibaba memeza njalo labanye abaphikisayo manje ngabe kwenza konoko awuntu ngani ukukhahlanyezwa kwelungelo lazulu akunjalo kugawula
ukukhona tips ukuthi mina ngithanda ukuthi ngiyeshukanise ukuthi konke okwenzakalayo ama-court abe siqhuba umsebenzi wawo. Ikuya ubone gips abantu besithola kwesi sikhathi bethi amapolicisti abantu bebesunduzelana bethi amapolisa athi thina siyabopha labo bantu be-corruption ama-court alahlela kathana. Kodwa at the end of the day kwesokusola uhulumeni. Konke konoko okwenzakalayo ama-court nxa eyathi gips amgcine umuntu ema-court khona ngale. At the end of the day abantu sebesithi uhulumende nguyothi uhulumende mina kibza ngikubone ukuthi uhulumende ungena ngaphi khonapha ngingazi ukuthi enxa mhlawumbe kukhona engakuboniyo kodwa-ke okukhona ukuthi uhulumende laye uvele yena ngathi i-judiciary i-arm ye-government kule commission eyiyoranile ukuze ezimeleyo yodwa ezibusayo ngokunjalo i-interference ayimelanga ibe khona ukuthi bamele bezenzele imisebenzi yabo bekhululekile ikwesi ukukhangela lokuthi le mpumela lokhu abakwenzayo biyitho ukuthi mina ngakubona njani ngingumuntu ongalokuzanga umthetho kodwa okusalayo ukuthi bona baza kwenza okusemandleni abo ukuthi baphawule imithetho bethule izigwebo ezifaneleyo ngokusemthethweni kodwa kungalaka ukuthi umuntu lowo ngowaliphi ibandla kumbe ngowalelani ibandla kanti izimbabwe phela lizweni lemithetho yalo kanti ungayephula umthetho gips kumele ujeziswe umuntu oyephula isephula mthetho izephula mthetho zimele zijeziswe.
Yes, siyawuzwa kakhulu baba Gawule. Ngamaphitshane sibili baba Mlalazi vala khona gqiba baba.
Emfuna ukukhumbuza ubaba uGawule labanye abantu bezane ukuthi singakhangela amacala lawa njengalawa. Angahanjiswa kuma-courts ahaya, izikhathi eziningi afika achithwe ngenxa yokubana abomagistrate izikhathi eziningi baya bethuselwe. Sesike sakubona lokhu ukuthi umagistrate efika e-court uyabevele sesaba laye agcine enze lokhu okufunekwa libandla elibusayo. And uku-abuse ama-citizens elizwe sifuna ukuxwayisa labo abasembusweni manje ukubana kuzafika ekugcineni kuzabahlupha futhi baningi kwamanye amazwe esesibabona ohulumende besiwa ngenxa yoku-abuse abantu bebagweba ngamacala angekho aphekwayo kusetshenziswa amapholisa iningi labo kungama-political activists.
Lapha lizwe umnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe ezimele lo mnumzana Believe Gawule owebandla leZANU PF bexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7. Balinde ngabomvu abanye abeZimbabwe kweleBotswana ukubona ukuthi uhulumende omutsha kamongameli Duma Boko uzaphatha njani udaba lwabokuza. Ngumbiko wesimo sezwe uBoko walucela udaba lezokungena lokuphuma kwabantu elizweni immigration policy. Intatheli zindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usetholela lolu daba ngokugcweleyo.
AbeZimbabwe bayazibuza ukuthi kambe kuzaba lontshintsho na kwezokuphatha bokuza kwele Botswana nalokhu kulandela ukuthi uBoko angakhulumi ngodaba lolu kumbiko wakhe asanda kwethula phezu kwesimo selizwe. UBoko yena uthi ngaphansi kombuso wakhe ele Botswana lizaqinisa ubudlwane lwamazwe angaphansi kwenhlanganiso ezifana le-Southern African Development Community, i-SADC. Uthi uqakathekile ukuthi ilizwe leBotswana lizwakale kumhlubulo ngezansi kwezwekazi le-Afrika ikakhulu phezu kwendaba zombuso wabantu ngabantu kanye lokuqhuba kahle zombusazwe.
We will refocus our foreign policy to ensure that our advocacy voice is heard.
Sizatshintsha ukukhangela iindaba zethu zokudlelana lamanye amazwe ukuze ilizwe lethu lizwakale kwiindaba ezifana nokuthuthukisa amalungelo oluntu, umbuso wabantu ngabantu, ukubusa okuqondileyo kanye lozomvikela lokuthula.
AbeZimbabwe abafana lomzana Stanley Ncube bathi bafisa ukuthi kuphume emceke ukuthi uhulumende omutsha uzaphatha njani uhlelo lwe-immigration policy.
Asizwanga laphana-ke ekhuluma ngathi abantu baseZimbabwe. Kutshengisa ukuthi emsebenzini yakhe azayenza elungisa imisebenzi yabatswana bangagcina besifugela phandle asethusa lokho.
Ngaphansi kombuso osanda kuphuma esikhundleni wakhokhelwa ngumongameli umzana Mkhwetsi Masisi, abeZimbabwe babencoma ukuthi ukuphuma kwamaphepha okuhlala lokusebenza elizweni ama-work lama-residence permit kwasekungcono owezimbabwe ukubhizimusi ephathisa ngokuthola amaphepha la. Umnumzana Mthokozisi Mpofu uthi ubona kungasoke kube lo ntshintsho kangako kundlela uhulumente aphatha ngayo abokuza.
He has been talking about allowing investors to come and invest in Botswana. He has been a person who went against foreigners.
Kubungulezo mbusazo mzana efihlela Ncube uthi njengomongameli omutsha uBoko okhanya ezimisele ukuthi abeZimbabwe baqhubeke beyingxenye yokuthuthukisa umnotho kwele Botswana.
Ngendlela akhuluma ngakhona umongameli omusha kwele Botswana uveza kahle kamhlophe ukuthi uyananzelela ukuthi abaseZimbabwe bayadingeka eBotswana ngokuba balolwazi oluthile ezomnotho zeBotswana eziludingayo. Kanti ke njalo bayenza imisebenzi abantu beBotswana bangazinikelanga ukuyenza.
UBoko okhulume kakhulu ngokonakala kwesimo somnotho kwele Botswana ongatsho ukuthi abeZimbabwe kulelo lizwe baphande okuphindiweyo. Ukoma kwezomnotho kuza ngesikhathi umhlubulwa ngezansi kwezikazi le-Afrika ogoqela ele Botswana olimele kakhulu ngokunganikwezulu okubangelwa isimo somkhathi ese-El Nino. Lokhu kubone ukuncipha kwamathuba kwabeZimbabwe kakhulu abaphila imisebenzi yokulima. Umnumzana Nick Hurikure okhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Residents Association uthi uqakathekile ukuthi abokuza bazi uhlelo lukahulumende phezu kwezokungena lokuhlala lokuphuma kwabantu elizweni eze-immigration.
If what the president has said before comes to fruition,
lokhu kuza kwenza ukuthi abantu bahlale bengekho evalweni lokuthi bazagijinyiswa ngamapholisa kumbe kubanjwa babuyiselwe ekhaya.
Kusenjalo uhulumende omutsha uzithola ibhekane lomkhosi wokuthi afake umfutha kuluseni inkohlakalo. UBoko uthembisa ukuthi ilizwe lakhe lizalwisana lokuchaphazwa kwesikhwama sikahulumende ongabe kwenzakala phansi kombuso wengumongameli uMasisi. UMasisi yena uthi hatshi umsulwa engazange aphambane lomthetho ngesikhathi esesikhundleni. Intsha isike yangena esitaladeni itshengisela phezu kokukhathazeka ngokuthi inkohlakalo yamemetheka phansi kombuso kaMasisi. Bathi umongameli Boko kakhalise umchilo kibo bonke abantshontsha kwisikhwama sika hulumende. Ngumqondisi Dubo endaba ze Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Songe isikhathi sokuzwa imibono yenu lina balaleli be Studio 7 elisithumela yona nge WhatsApp.
Studio 7 linjani bakithi emsakazweni? Thina siyaphila, sibonge kakhulu kusilethela izindaba kusakwamalanga. Siyabonga kakhulu. Kodwa okusilimazayo bakithi, okusenza singaphili kahle lapha esikhona, yiloko kuthiwa izinduna zizayo zibuya zithi zizoxolisa nge-Gugurawond. Izinduna yizo yini ezabulala abazali bethu? Njalo izinduna ma zizoxolisa zizabe zize nabo yini abazali bethu? Ma bezabe buye labazali bethu, kuzajabulisa sibi, ngoba sizabe sibona ukuthi hayi ubuntandane bethu from today buphelile. Kodwa ma bezabe bebuya nabo bezintandane babulawela abazali babo kumba abafo wabo, asazi ukuthi bazabe yini kekithi khonapho uma bezokhuluma ngakho lokho, ngoba laye uzabe ngumuntu ofana nami engikhalayo lapha engikhona. Ngibuye futhi ngithi oGawule lo Joseph Chuma. Gawule lo Joseph Chuma, makuthi lina kulamafuthi eliwatholayo eliwadlayo abuya kuZanu, amnandi, amnandi emlonyeni yenu. Lobo bunandi libutholayo lina kuZanu PF, dlanini ngobeni, uhlukane lathi ungakhulumeli thina.
Studio 7, ndinjani? Hayi, kuhleli kwezayo. Ya, indaba le yabumnangagwa le ukubhadala izikweleti le. Indaba evele engekho ngitsho lezi abalaleli, ngitsho abe-World Bank labo lokuze labo IMF ngokuthi bayakwazi ukuthi vele iZimbabwe ngeke yabhadala. Noma ngingazi kwenzakaleni ayibhadali, ayikho imali yankhulu endelele ukuzenelele lengqondo zabo lokwenza kwabo. Vele ayikho leyo mali, ayikho. Basheyanani right nxa bezabhadala imali zolezo? Ngokuthi noma bangazi bazibhadale i-IMF asozibanika izikweleti ngokuthi bayakwazi ukuthi ababhadale.
Sari bonani, badala. Angicela lincede phela, ndokuyafaka i-audio yami lapho ukuthi lingede bakithi lami ngifuna ukuzizwa inyuzi zasekhaya. Mbona lokhu kuthenya, ngicela lincede badala bami, kumbe kule Q inxese sibaninga ngazi. Lincede ngizilambele sibini, sisusi empty lami ehlabomvu.
Salibonani balaleli base Studio 7, siyanibonga ngomsebenzi eniwuyenzayo. Umsebenzi wenu muhle kakhulu. Ngicela ukubuza ulo bathi nguJohnson Timba, mayethi yena siyale sisupporta uNelson Chamisa. Asikwali lokho, kodwa ke sizomsupporta uNelson Chamisa akuyiphi iparty ngoba i-CCC wa-resigna.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Okwanamhlanje siligciba lapha. Uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo nguTabo kaNcube, ngisithi lisale lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe-Live Talk.